akulanto ehluphayo nxa kuyikuthi iRBZ ibone kunjalo ukuthi kumele kwenzakale njalo ngoba ungananzelela noma sibe sithi kona i-US dollar ingasebenzi abantu phandle bebelokhu begcwelelayo imali le i-US dollar yangikhona ukuthenga okunathwayo nokudliwayo lento ezinjalo so pho ke nxa ukuthi kona ikhona phandle ngale leyo mali akulantembi ngokuthi kona mhlawumbe kube le system elikona imali yana imopheke into the system and besides that there's nothing wrong ngokubona ulutho obulwenzile wabona ukuthi hayi lusebenzi kuhle ukuthi hayi iyekela ke ngile ukuqondise vele even ngesingizane bayatsho bathi kona a wise man is he who changes his mind although umbuzo wami uza kuthi pho njengoba singayiholeyo mali amayedola ngikona akusuzophinda kusixake na ngoba mina bembona ngantu akusebenzise yethu imali kungcono ngoba imali esikwazi ukuthi ngiyethu silayo engithe ngobana i-RBZ izawuchasisa lakho
kuzatshintshwa nge-1:25 ubona ingani linyathelo elihle yini lokhu kufike ngesikhathi esihle
lokhu owe-rate e-1:25 yinto esihlala sikhuluma ngayo ubana noma ingaze ibe njalo leyo rate abayifakayo imali yangkhona izabe itholakala na emabhenki kumbe kuyabe lokhu kuyikhona oku esikubonayo ukuthi imali yangkhona sigcina siyithola emsikeni emnyama le ephandle uhulumende especially RBZ must be serious about these issues i-rate idetermine ngabantu laba abakhipha izimali ngobuningi bazo emabhanga abo nalawo o-RBZ lamanye ama-banks So the sooner they stop that nonsense, the better for everyone. This is Ramaswamy says Zimbabwe. Logo odi kona sibe sifuna ukuqambela namanga sikhume ngento kona sazi bana imali ziyaphuma abantu bona laba balezi imali eziningi yibo abakhoza ukuthi irate ibiloku ikhwela then siyabe singakaqalisi so indaba yerate izahambelana ngokuthi kona are they going to be disciplined yini bona njenge-RBZ beyekele ukubana bebelokhu bekhipha izimali ngama-backdoors beyekele ukubana kube kulokuvunyela abanye abantu bedlala ngezimali ezinkulu besiyamopha out i-US dollar phandle ngale kube sokukhwezela i-rate ukubana ikhwele